Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 25 kumbimbitho 2023. Igama lami ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezanu PF liqhube ukhetho lwalo lwama primary elections olokudinga abazalimela kukhetho lwezwe lonke namuhla, kodwa abanye abasekeli baleli bandla behlulekile ukuvota ngoba amabizo abo ebengekho kungwalo zebandla. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa esiphume kufilimu ye-Al Jazeera siziqhenya ngemisebenzi yenkohlakalo ekuthengisweni kwegolide. Umnumzana Hubert Angel uthi akalacala alidalayo. Abesifazana beBethel eGwanda South bathi sebesenelisa ukuphilisa izimuli zabo ngesivande abasisungule ngo-2019. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bekuyisiphithiphithi namuhla abasekeli bezanu PF bevota kukhetho lwabo lwama primary elections bedinga abazabamela kukhetho lwezwe lonke olukhangelelwe ukwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. Kodwa bekule ngxabangxoza kobulawayo lapho abanye abasekeli baleli bandla abehluleke khona ukuvota ngoba bethole amabizo abo engekho kuluhlu lwamalunga ezanu PF. Kubika uEzra Chisaspanda.
Bobulawayo abasekeli bezanu PF baphume ngobuningi besiyavota, kodwa abanye baphenduke bethukuthele ngemva kokuhluleka ukwenza lokhu ngoba betshelwe ukuthi amabizo abo ebengekho kungwalo ezitshengisa ukuthi bangamalunga aleli bandla. Esitishini esisodwa kuphela lapho bekuvotelwa khona ku-Ward 26 emganwini, abantu abalikhulu behlulekile ukuvota ngalesi sizathu. Abasekeli bezanu PF laba bathi amabizo abo akhitshiwe ngabomu ngoba inkokheli zaleli bandla zilabantu ezifuna abanqobe kukhetho lolu. Omunye wabo unkosazana Selina Jiromo.
Amaselethi sabhala avefaywa, but thina amaselethi wonke awakho baba. Thina njengathi sibona ngikita mangena, sitholisele 1 out of 9.
Omunye njalo umsekeli wezanu PF ugogo uMandebele uthi uzwa ubuhlungu obukhulu ngokuvinjwa kuvota libandla lakhe. Ngakho uthi ufuna luphindwe lolu khetho.
Mvuke kuseni sibili. Ngijabulile lami ukuthi ngizovota, ngizofaka ucala. Nga ngifika mfica ukuthi iseli yethu isenza ngakhona amabizo kawakho kusicaphulile.
Umnumzana Sipho Gandari layo uthi uthole elakhe ibizo lingekho.
Akukhona abantu ababafunayo bona, yibo abalamabizo abakhona bazama ukucila.
Obekhangele ukhetho presiding officer ku-Ward 26 umnumzana Ntando Dube ukufakazile ukuthi ngempela abanye abavotanga ngoba amagama abo ebengekho kumasel.
Hlupho nje kuphela olukhona ngabantu abangathola amabizo abo. Amanye amasela abhaliweyo angekho kulawa thina Islam. Abanye bakuzwisisa, abanye abakuzwisisi. Yikho nje ongani kuwe wabani kubale kuyi-commotion imbijana that we managed to tackle that.
Ilunga ledale lezanu PF Politburo umnumzana Chinga Dube uthi ingxabangxoza le idalwe ngabaqhuba lolu khetho okuthiwa bazimele bodwa abe Forever Associates Zimbabwe Trust, bona ababikwa bephiwele umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Angikwazi ukuthi kwenzeke. Abaphambanisile bekabai bakhangisa bahlangane bona babe okuthiwa yi-pas laba bangayitobethati abangayilambabizo kuyasala kunjani angithosi awulenze singayo.
Endaweni eziningi zemathele North le South kubikwa abantu bavote ngokuthula, kukanti amathele West kukhanya amaphepha ovotisa aphuzile ukubuya njalo ukhetho kulezi ndawo lubikwa lulakho ukuqhubeka kusasa ngoba abantu bebaningi kakhulu. Umnumzana Christopher Mthwanga isikhulumeli sebandla le ZANU PF.
Kukhanjiswa kwamaphepha okuvotisa eMashonaland West awenzakalanga kuhle ngakho ukuvota ngeke kuphele namuhla ngoba amaphepha akafiki. Siqiniseko kodwa mana ngikhulume lo PC nguye umnikazi.
Emijeni lasemaswini ngokhetho lolukhane lokwenziwa kusasa lungedlula ukhetho lwezanu PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwazisa uZulu ukuthi ukhetho lwezwelonke lokudinga amakhansila amalunga ephalamende kanye lomongameli welizwe lonyaka luzaqhutshwa ngaluphi usuku. Ngiyimele Studio 7 igama lami Ezra Jesus Banda.
Kusenjalo uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lwezwe lonke obeluqhutshwa lugatsha lweZimbabwe Electoral Commission olwe-mobile voter registration oluqale mhla ka-12 lugqitshwa kusasa. Phansi kwalolu hlelo iZEC ibiphuma ijumo isiyabhalisa abantu ezabelweni. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa emazweni ase-Europe lawe-Americas, umnumzana Hubert Angel, yena ophume kufilimu yomsakazo we-Al Jazeera eziqhenya ngemisakazo yenkohlakalo wethu leyombiko namuhla esithi akulalutho olubi alwenzayo. Umsakazo we-Al Jazeera ngolwesine wethule ifilimu eveza imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ekuthengisweni kwegolide kwele Dubai. Kule filimu u-Angel utshela intatheli izindaba ze-Al Jazeera ukuthi uyenelisa ukusebenzisa isikhundla sakhe ukuzithwalela imali engcolileyo engatholakalanga ngendlela ezinhle efika ku $1.2 billion angenelayo eZimbabwe zibe sezisebenzisa ukuthenga igolide okuyimisebenzi yenkohlakalo athi uMnangagwa uyayazi. Kule filimu ukhuluma njalo lonkosazana Henrietta Rushwaya oke wabotshelwa ukuzama ukuphuma legolide elizweni ngudlu. Kodwa kumbiko wethu lenamuhla u-Angel uthe abe-Al Jazeera wabamukela ecabanga ukuthi ngabatshali bezimali abaqotho engazi ukuthi yizigilamkhuba. Ulandule njalo ukuthi uRushwaya nguye okhulumayo kule filimu. Kwamanye amafilimu azayo u-Angel ubikwa ephuma ekhuluma ngodaba lwegolide lomkamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lendodana yakhe. Kodwa uhle wakulandula namuhla lakho wathi labo kayisibo abakufilimu.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelo amshweshwe
Lamlela nampa bafume mbula.
Abesifazana beBethel eGwanda South bathi indlala sebeyizwela kubomakhelwane ngoba sebesenelisa ukuziphilisa ngenzuzo abayithola esivandeni abasakhe ngo-2019 bencediswa ngenye inhlanganiso ezimeleyo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Unkosikazi Angela Dube ngomunye wezakhamizi zeBethel ezingama-42 ezabamba iqhaza zasungula isivande se-Progressive Horticulture Garden ngenjongo yokuthuthukisa impilo zazo zincediswa inhlanganiso ye-Hand in Hand. UMadube uthi kusukela ngo-2019 beqalisa ukulima kulingadi ngokuthelezela, impilo zabo seziguquke zabangcono kakhulu ngoba sebethengisa izilimo zabo lezithelo.
Sinezihlahla, sinemesane, sinemibheda yethu esiyilimayo, embhida, lamabhathanathi, lamatamatisi. Khathesi kunje sinemalemoni angu-1350 asemibili, leyinye ivarayethi amagwava, amapopo, lamagrepu.
Intokozo kaMadube labanye bakhe abalima kulesi sivande ivele sobala ngolwesithathu lapho abaqhube khona umcimbi ukuthakazelela ilanga labomama ele International Women's Day lona elinanzo emhlabeni jikelele mhla ka 8 kulinyanga. Omama laba babuthane bebukisa isivande sabo beziqhenya kakhulu ngemsebenzi yabo. Unkosikazi Gertrude Ndlovu laye ubekhona.
Ngizelo kunengi kakhulu abantwana besikolo ngiyabhatala ithukela ngiyathenga impuphu ngiyathenga angisakwazi lokhani ukubhoda ngemizi ngithi ngicela impuphu ngoba ngisebenza phakathi kwalingadi ngizilimela
ngaphandle kokulima abesifazana laba bathayelana imali baphinde bayibolekise kutsho unkosikazi Maria Mkoni.
Sifusha imali ngenyanga ngenyanga sifusha imali eyi-R50 ngomuntu ngenyanga. Singayifusha sesiyibolekisana. Singayibolekisana imali leyi sesizala emuntwini. Yasithi ibuya labantwana. Uma ungathatha i-R100 yethu ibuya ile-R20 phezulu.
Abesifazana laba bathi ukubambana kunhlelo zokuzithuthukisa kubapha amandla okuzimela lokuvikela amalungelo abo. Nangunkosikazi Siceliwe Moyo, isakhamuzi sesengezane.
Omama kudala sasingabonakali singabantu. Omama bebangavunyelwa ukufaka imbono.
Umbuthano wabomama laba ungenwe iziphathamandla zengatha zikahulumende kanye lezinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela inhlanganiso kahulumende weMelika ephathisa kakhulu uzulu weZimbabwe eyeDreams. Iziphathamandla salenhlanganiso unkosikazi Nicholas Banda uthi balomlando kuphathisa abesifazana ikakhulu kwezempila kahle.
Sikhangele amankazana aleminyaka engu-10 kusiya ku-24. Siyanika amaphilisi e-family planning. Siyanika amaphilisi okuzivikela umkhuhlane we-HIV and AIDS.
Abekomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana eZimbabwe Gender Commission bebekhona labo kulombuthano bejabula ndawone labomama besifande seprogressive horticulture garden. Umnumzana Daluhle Sifanda ngumqondisi wale commission emdlubulweni emandebeleni.
Sothe commission siyayenza sikhangelisise kakhulu ukuthi kathi yiphi imigoqo evimbela ukuthi abafana namankazana bangabi namathuba alingana.
Umqoqo wenhlelo zamabhizimusi kunhlanganiso ye-Endinent unkosikazi uNami Dube uthembise ukuthi bazaqhubeka besebenza labomama beprogressive horticulture garden ngokubadingela imikambo emikhulu yokuthengisela izilimo zabo emadolobheni. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseBethele Gwanda South ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esilaye namuhla.
Ibiza lami ngu-Senator Lillian Chimbias. Ade ngikhona ku-opposition ngiku-MDC Alliance khathesi ke since 2021. Hayi ngachiya. Ngijoyine ZANU-PF sibili ngezizathu eziningi. UPresident E.D. Mnangagwa uthathe ilokuza ipower and uthathe khathesi kodwa mina mbona ukuthi wakhona oyasebenza efuna ukubambanisa abantu, efuna ukubambanisa iZimbabwe, ufuna ukulalela umuntu wonke. Yikho waforma into ethiwa yipolar. Umuntu wonke ekhuluma ukuthi thina sifuna lokhu, thina sifuna lokhu. I-open door policy yakhe inhle. Ukhuluma lama-vendors, ukhuluma labasebenzayo, ukhuluma lama-business community, ukhuluma lama-miners. And nxa sikhangela i-development oseyenzile, lizabona ukuthi Bay Bridge yelichiyeyo 3-4 years ago sintshintshile sinhle kakhulu. Sokule parliament entsha enhle kakhulu ekwana abantu bonke 210 ukuthi bayahlala be-debate. Angikhulumi ngiyakhuluma izinto eziningi, ngikhuluma ama-roads, ngikhuluma ama-buildings, ngikhuluma ama-clinics, ngikhuluma izikolo. Konke lokho kwenzewa
kuyenziwa yi-Second Republic ekhokhelwa ngubaba wethu u-President Edim Nangagwa. Yelina, mina angithi kuthi izinto zonke hayi sezihamba azonke ziright. Kodwa mina mbona umuntu ozamayo ukuthi izinto zihambe kuhle. Liyakwazi ukuthi la i-America ilama street kids. La i-America ilabo abantu abalendlala. Liyakwazi ukuthi kulama areas alabantu abalala phandle, abanye balala under ama bridges. Kodwa sikhuluma nge-first world country. Lingakhangela i-UK layo ilabo abantu abanjalo abakhalayo khathesi bayakhala ukuthi silendlala i-government ayisiboni. So mina nxa ngikhangela ukuthi u-president wethu u-president Edim Nangagwa uyazama konke ukuthi izinto zibe right.
Abanye bakhonona ukuthi umnotho welizwe uyawa, akulamagetsi, izisebenzi zikahulumende azilaholo elithe xaxa, abantu bayalamba, akulamsebenzi.
Zana sisi wami, and ngicela nje uzimzwisise nganti u-president wethu uyenza into yonke oyikwanisayo ukuthi iZimbabwe abantu bahlale kuhle. Ngithi khona mina khathesi nxa likhangela nje opposition lingitshela ukuthi mina ngubani ozangena sibili ekhuluma ukuthi mina ngiyakwanisa. Le confusion ekhona ngithi mina akula lizwe elingalama problems elingelankinga. Sifuna ukukhangela iSouth Africa bayakhala lawo akulamagezi. Sifuna ukukhangela oMalawi, sifuna ukukhangela ezinye indawo. IZimbabwe ingcono yiproblem ekufanele ukuthi thina as a country sibambane ukuthi ibehle, ukuthi kwakhona into le iphele eEurope, eAmerica. Nanti abantu abanengi basebenzisa igas, ielectricity, siphomba ukulayitha nje amaglobe, amalights lanlan. Nanti umntanami omunye ose-UK ade ngitshela ukuthi because e-UK for example to warm themselves they've got these heaters in their homes, they cannot even afford that. But if you look at most homes, they use gas, okay? They use solar, okay? So, akula nto singayikhuluma ukuthi no, halabalu, no, this and that. And we have to support our government. But how can we if we keep on advocating for the sanctions? So, to me, I have no regrets. I joined ZANU-PF willingly. It's my democratic right.
Leyo bekuyinqoxolo Senator Lillian Tyimvios, ilunga lebandla leZANU-PF. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Ngali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Gifa waJapi Bango Dube. Sehlaziya udaba lokuguquka komkhathi.
Udaba lweglobal warming babu Gande ludaba oluluqiniso njalo ludaba olwenza ukuthi izinto eziningi zitshintshe ikakhulukazi isimo somkhathi. Ingakho sibona ukuthi izulu kathesi selisina ngendlela ehlukileyo kulaleyana ekudala ngisho lokuqanda akusafanani le ndlela okwakuqanda ngakhona kudala. Baqinisile abasho njalo ngoba kakhulu okudidemayinayo okwenza ukuthi sikubone ukuthi ngempela kuliqiniso ikhona indawo kuthiwa yi-Greenland. I-Greenland lapho okule glacier khona okwenelisa khona ukuthi ama-scientist bahambe bayestadisha bayekhangela bayebona ukuthi ukuncibilika kwama-ice lawana kuncibilika okungakanani njalo ancibilika ngezinga elingakanani ngokuphangisa okungakanani ngemva kwesikhathi esingakanani. Okutshengisela sobala ukuthi kathesi ama-ice lana asincibilika masinyane ngesikhathi esifitshane nje uthola ukuthi indlela asincibilika ngakhona asincibilika kakhulu okuyinto eyenza lakhona ukuthi ama-sea levels akhuphuka ephezulu. Sigcina sisibona sikusiba lezinye sisibona sisiba lezikhukhula zikhukhula zamanzi izulu lisina okudluleleyo nxa lisina okwesikhathi nxa nxa ukuthi ilanga lichisa lichise kakhulu lezinto zakhona zingasenzeki ngendlela eyayisenzeka ngayo kudala ngendlela okwakumanijeka ngakhona. Imbandela yakho khona lokhu kathesi izinto ziningi ezigaywayo, njalo labantu sebebaningi emhlabeni, abantu abathenga lezi mota esizidrayivayo, izimota ezikhipha ama-emissions amaningi ayenza ukuthi kube i-global warming ibe khona. Okuyinto abanye abantu abaningi esingakunanzeleliyo sithi kwesi sikhathi nxa kukhulunywa sikuthatha ukuthi hhayi izinto zesikhiwa kodwa noma into zengaphi. Kodwa-ke ngase siyakhangela ama-floods nxa esenzakala noma ukungani kwezulu nxa kusenzakala, akwenzakali emazweni amakhiwa kuphela kodwa kwenzakala umhlaba wonke jikelele. Okutshengisela sobala ukuthi kufanele ukuthi ngabe udaba lwe-global warming ngabe lungenelelwa nguwe wonke umuntu, sibone ukuthi omunye lomunye umuntu ukhona indima ayidlalayo to ensure ukuthi siyakuvikela lokhu ukuthi kungaqhubekeli phambili indaba ye-global warming.
Manje ngokubona kwakho, kuyini okumele kwenziwe ikakhulu kulabo abavela emazweni afana leZimbabwe abangani belokhu bengela bengakholwa ukuthi kuyenzakala?
Kudingakala uhulumende ukuthi aqhuquzele kakhulu, ikakhulukazi uhulumende lo okhangelane leze-environment ukuthi bazame ukuthi basondele ebantwini, babhode ilizwe lonke jikelele, bakhumbuze abantu ukuqakatheka kokuthi abantu baziphathe njani emhlabeni, ukuba conservative ezintweni esiphila lazo noma ezinto esiphila kizo. Ikakhulukazi kwezinye indawo into ezifana lokuthi into zokuavoida ama-high emissions ayiyo akhoza kakhulu ukuthi kube ukufudumala komkhathi okubizwa kuthiwa i-global warming. Ukufudumala komkhathi lokale kokugcina kusenza ukuthi izinto zingasakhontroleki kuhle. Kudingakala ukuthi bakufake kuzwakale kuhle, ngitsho lasezikolo abantwana babafundise abantwana kube yi-subject eqakathekileyo ngoba ingumgogodla wempilo zethu, ingumgogodla wempilo zethu njalo ingumhlahlandlela wekusasa lethu, ukuthi kusasa lethu lingadifayine kanjani. Ngoba kungenzeka ukuthi sigcine sesiphile enkangaleni, kungenzeka ukuthi sigcine siphila impilo esingasoze senelisi ukufuya, esingasoze senelisi ukulima ngenxa yesimo somkhathi. So kuqakathekile kakhulu lokuthi senelise ukuthi sibe kwazi ukuthi singakumaneja njani ukuzama ukuvikela ukuthi singazitholisi kukhalamithi efana lena leyo ukuthi sigcine sisibale lokulahlekelwa kwezinto eziningi kakhulu, ikakhulukazi imfuyo, kube sesithi kakhulu ngezokulima ukuthi lathi thina abantu ekugcineni kuyaze kuyikuphela kwethu. Ngoba nxa singatholi ukudla kutshengisela sobala khona ukuthi lathi sebe singaselayo ukuthi sizoba le nqubekela phambili enjani empilweni. Yingakho kufanele ukuthi abakufake kube yinto eqakathekileyo ukuthi kufundiswe, kwenelise ukuthi kungene ezindlebeni zabantu, kungene ezinhliziyweni zabo, babone ukuqakatheka kokuthi abantu singazivikela njani endabeni ye-global warming.
Lo-ke bekungumnumzana Tifa waJabi Bango Dube ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye, lilale.
Siyabonga Chris. Kwezemidlalo, kumidlalo yeKhasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla, iHighlanders inqobe iBlack Rhinos nge-1-0. FC Platinum layo inqobe iCranbourne Bullets 1-0. Kwazothi iChicken Inn yanqoba iSimba Bora nge-1-0 layo. Herentals 1, Greenfield 1. Caps United kepekepe Bora 0, Ngezi Platinum 0. Kuhlelo abaculi bethu namhlasi, lo mculi we-hip hop odabuka eManama eGwanda uFatso Mafatso, ogama lakhe lokuzalwa nguSipho Ndebele. UFatso ucula ekwele South Africa, njalo lapha uphethe idlalate lakhe elitsha.
Fatso Mafatso, wana musuthu MFT DTS. Ikama ngufatso, isibongo mafatso, kuzalwa seNtumbane. Nasi pepulise, 26 day, I'm never track abayitholi. Tshela mina pepufuna, money talk, iyanuka, mphethe iNtumbane.
Okokuqala ngizothanda ukubingelela abalaleli nabalandeli and mina umculo ngaqala 2016 ngisiza amanye amaqembu then ngo-2018 indlela zami zama that is 2020 ngaqala ke ukuzimela mina hayi e-studio ngayikhafula amagama athinta umhlaba then ngaqhubeka ngishaya ama-single track ngayokhupha i-album yami yokuqala last year owamanje usebenzisela ku-album yesibili
utshele malume papaga mapashi balungu ubatshele ngiyes lenkomo nenkulungu legidiza amadol bebekekatyungetsa wangetsa so every time I miss you I feel crazy.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
mawungabe ufuna ukudownloada noma ufuna ukuthenga online ukhona wonke ama online store then indlela zokuxhumana ku Facebook Fatso Mafatso Music Entertainment Instagram Fatso Mafatso Twitter Fatso Mafatso TikTok Fatso Mafatso na ku YouTube Fatso Mafatso yonke indawo nje ungithola ngo Fatso Mafatso then inombolo ungithola ngalezi inombolo ezithi 0733 760 677 usifaka ikhodi yala eSouth Africa mangekho eSouth Africa ngoba mina ngilana eSouth Africa
abalandeli ubachila waphamazi
ngithi ngiyabathembisa okuhle kuphela zoqhubeka uyenza umsebenzi omuhle uzobajabulisa
Suga madoda Fatso Mafatso insizwa yasemanama eKwanda ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa olivale lisayo yimi oweno untunga milinkomo korolokwana kwamatukanduna gomba lume lakavuna mai nembeleko Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.